sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ngenjabulo ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 2 kuMpandula 2023 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje iningi libheke ngabomvu ukuthi bandla le-CCC lizathatha amanyathelo bani ngempumela yokhetho eliyiphikisayo ngesikhathi uhulumende lokho egcizelela ukuthi umongameli Mnangagwa obikwa wanqoba uzagcotshwa ngomvulo.
Kuzela ukuthi kube lokuthula, siyabona kule ngxoxo-mpikiswano ngempumela yokhetho, kodwa ke sicasidalo kuyalungiswa ukuthola lesombululo kungazange kwaliwa.
Umanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi ARTUZ ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi engavuli isikolo ngeviki ezayo ngoba umumo kwezombusazwe ungazinzanga ngenxa yempumela yokhetho elombango.
Izikolo bayazithanda abantu bezombusazwe ukuzodlalela kizo lanxa behlenze ezinye izinto. Ngokunjalo akula kuphepha okukhona ngesikhathi somumo nje ongazinzanga.
Uhlelo abaculi bethu sixoxa lomculi kaMasikandi odabuka eNkayi uzamcolo yena uhlabela kwele South Africa iphethe indlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi lomhlaba. Zonke lezindaba lezinye lizosizwa kuwona lo umsakazo. Iningi lithi libheke ngabomvu ukuthi ibandla le-Citizens Coalition for Change lizathatha amanyathelo bani ngempumela yokhetho eliyiphikisayo eveza ukuthi kwanqoba umongameli Emmerson Mnangagwa hathi umholi we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa ukuba ngumongameli ngesikhathi uhulumende esithi umongameli Mnangagwa uzagcotshwa ngomvulo ozayo. Ingcwethi ezicubungula izomthetho zithi ibandla le-CCC lilakho ukuphikisa ukhetho emthethwandaba ilanga langomvulo lingakafiki okuyikho elikhangelelwe ukukwenza. Asenelisanga ukuxoxa lebandla le-CCC ngalolu daba ukuze sizwe amanyathelo elizawathatha. Ukhetho lolu lwasolwa ngumanyano we-SADC owe-AU lamazwe aphetsheya besithi aluqhutshwanga ngemfanelo njalo lwalungakhululekanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association engeyinye eyayiqoqa imihlangano yokuthi abantu bexoxisane labazancontisa kukhetho kobulawayo e-MD candidates, yena othi bakhuthaza ukuthi kube lokuthula abantu besalinde ukuthi udaba lolu luxazululwe.
Siphathekile ehlelweni lokukhetha kwama-councillors kakhulu njalo futhi saphatheka ehlelweni lokuthi abantu bakhethe o-MP besithi ama-mid candidate series besiqola inhlanganiso ezithize besikhaya yakho ukuthi abantu bakhangele ukuthi ama-councillors bo-MP uluhlu lomuntu onjani nohlonzi lomuntu abemikhethe bangakhangelanga ibhathi baligqokileyo nokuthi ngumuntu ozisayo yini umsebenzi omele awenze. Yikodwa sikukhuthaza abantu, hhayi sithi naye abantu basilalelile nxa sikhangele nje abantu ababenqine lapha nalaphana kungani kulo mehlukwanyana asikaboni umsebenzi wabo kodwa-ke kodwa hhayi sina-ke nalitanxa yabantu ngabe belayele sokhulumileyo. Siya phambili sigqugquzela ukuthi kube lokuthula, siyabona kule ngxoxo-mpikiswano ngempumela yokhetho, kodwa-ke sicasidalo kuyalungiswa ukuthola lesombululo kungazange kwaliwa, kwesikukhuthazayo laba bakhalazayo ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngayo sokuthi ngabe bayakhulumisana kulungiswe ngoba kungaba lokulwa sokungalimaza abantu abaningi. Kodwa-ke isisekelo sombuso siyavuma ukuthi nxa uthe wangasuthi sekungokhetho ukhulume uthathe imizamo ethize.
Lo ngumnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association esixoxelaye ekoBulawayo. Umanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi engavuli izikolo ngeviki ezayo ngoba umumo wezombusazwe ungazinzanga ngenxa yempumela yokhetho olusanda ukuqutshwa ephikiswayo libandla le-CCC. Kodwa uhulumende uthi izikolo sezilungele ukuvulwa njalo ababalisi bengakhononi ngokuthi iholo labo liphansi njengoba lengezelelwa. Okuningi ngalolu daba sibuzweni kungxoxo esiqhubele sikhulumelise ARTUZ umnumzana Themba kuye moyo.
Sikhuluma ngabantwana, sikhuluma ngababalisi, ababalisi abangabazali. Ngezinye indlela sikhuluma ngabantu abathathu. Umumo awuzinzanga ngoba lalo ogqokwe yizekhi ukuba nguyo onqobileyo uyatsho ukuba sebezilungiselele ukuthi balwisane lokuxokozela okuzaba khona nxa kuzaba khona. Okunye sikukhangelayo, izikolo yindawo eba labantu abaningi ngesikhathi esincane, njalo imbali iyatsho ukuthi lapho kuhlangane khona abantu bexokozela kuba lokulimala. Izikolo bayazithanda abantu bezombusazwe ukuzodlalela kizo lanxa besenza ezinye izinto. Ngokunjalo akula kuphepha okukhona ngesikhathi somumo nje ongazenzanga. Sikhangelela ukuthi kulungiswe ingxazi, kuphume le ngxazululo. Kungaphuma le ngxazululo kulula ukuthi sibekwazi ukuthi ukuphepha, ukuthula nokuhlaliseka kuhle kwabantu kuzabe kumgcele. Okunye okwesibili, nxa sihamba ngalesi simo esibuyela sikiso, kunzima kakhulu ukuba kwazi ukuthi ingxaki vele ezikhona zizacazululwa yini, njalo zizacazululwa mbani.
Selikhulumisane la yini uhulumende limbhalele yini? Kukanti isikhathi leselikhuluma ngaso siyenele yini ukuthi abantu babekwazi kuseselesikhathi lalaba abanye ababalisi bengahambi ezikolo besamelele ukuzwa impumela yomkhankaso we?
Uhulumende ngiyokhulumayo, nxa ekhona uhulumende ngiyokhulumayo ukuba uzilungiselele ukubhekana lodlame olungaba khona ngendaba yokungacaci kwempumela yokhetho. Isikhathi sivele sihleli sikhona, sihleli singekho. Ziningi indlela zokuthumela imibiko ukuthi abantu bazi ukuthi ukuvula kwezikolo sokuhlehliselwe emuva. Ngokunjalo akusiyo ndaba enkulu ukuthi siyinake kakhulu ukuthi isikhathi sikhona yini. Akusimkhankaso wethu sodwa ukuthi kulungiswe ingxabangxoze kuyelokhetho. Kungumlando wabantu bonke, kuyisifiso somuntu wonke. Ngokunjalo akusimkhankaso wethu sodwa, umkhankaso wabahlali nabantwana beZimbabwe.
Lo ngumnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli somanyano olwela amalungelo ababalisi bemaphandleni ARTUZ, esixoxelaye ecingweni lapha iStudio 7.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa kuvimbula. Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe.
Kwezemaphandleni, inhlanganiso ezibona amalungelo oluntu zithi zisola inani eliphansi labesifazana abaphatheke kukhetho olwedluleyo ngoba liveze sovala ukuthi balokhe bebandlululwa ngisho lasemabandleni abawasekelayo. Unothaba uNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esabelweni seMathebeleleni North kunqobe ababili phakathi kwezihlalo ezilithumi lantathu kwabakade bekhankasela ukumela izigaba edalele parliamente. Kwathi elizweni lonke kwanqoba abangamathumi amabili lanye phakathi kwezihlalo ezingamakhulu amabili lengxenye 220. Omunye wabanqobileyo esihlalweni senkayi North eMathebeleleni North njalo engumphathi ntambo ogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane kuhulumende unkosikazi Sethembiso Nyoni uthi ulokudana ngoba abesifazana basahanjiswa nyovane.
Ngiyadana kakhulu ukuthi lokho sibuyele emuva sihamba nyovane abanye besiya phambili. Khathesi ngikhuluma so, out of 220 ama-seats akhona eZimbabwe kumaneje ukuthi kungene omama abayi-21 kuphela. Emat North singene sibabili thina sasikhangelele ukuthi sibe ngu4.
Umbono kaNkosikazi Nyoni usekelwe nguNkosikazi Senqobizitha Nyathi owenhlanganiso yeBetterman Foundation othi phezu kwembadalo ephezulu eyokuncintisa kukhetho abesifazana abancindezelwa ngobulili babo njalo labadala kabadedeli abatsha.
Bakhala njalo ngekota system ukuthi nxa sebe kumaphathi lapha kuza bokutholakala ukuthi bona ukuthi bafilwe njengama players like their male counterparts. Kuba nzima ngoba bona uyeza kuthiwa linantsho lile kota system.
UNkosikazi Sandra Gama owenhlanganiso ye Girls Tab uthi akufuzanga amabandla eyame kulokhu.
A few months back when the musician Usendra Ndebele decided to contest Kukansil Gobulawayo, you know, the attacks that she was getting, the gender disinformation that was being targeted at her, it was really so bad. So such things, they really put off other women ababe aspire ukuthi labo bethi have an active political life.
Osanda kukhethwa ukuthi abe lilunga leSenate emele iMathebelele North ekubandla leCitizens Coalition for Change. Umnumzana Joel Gabuza laye uthi iphutha bayalibona.
Ngona ngathi singazama nje lapha nxa sesikhethana sibe lo lendlela zokuthi sifake nje inani elithize kumbe iziqondiso ezithize eziza kwenza ukuthi omama bebe besukumele phezulu beye phambili ukuthi bengene ezikhundleni.
Kodwa umgcini sihlalo weMathebelele North kubandla lezane uPF njalo engumphathi ntambo kuhulumende kulesi sabelo umnumzana Richard Moyo uthi okunye okubangela ukuba inani labesifazane liqhubeka lisehla yokwesaba kwabo ukuncintisana labesilisa.
Azinqa ukuthi amaparties lawo engavumela ukuba lamanye amaseats abe reservelo mama contestano mama bodwa lanqa ekhona le women's quota. Ngibona ngani kungancedisa kakhulu kakhulu.
UNkosikazi Nyoni wengeze wathi ngobungcitshi babo laba kufuze njalo befakwe kuma-economic programs ukuze bethole imali zokubhalisa e-nomination court kukhetho oluzayo sebephatheka kwezamabhizimusi.
So way forward, akube nilama-policies aqinileyo, kube ne-political will evela emaphathini athiyeneyo.
Kukhetho olusanda kwedlula abancintise edalele ephalamende bebekhokha imali engamadola ayinkulungwane $1,000 okubangele ukuthi abaningi behluleke ukungena. Inhlanganiso ye-Women for Leadership and Political Excellence ithi inani labanqobileyo laba kalihambelani lokwalotshwa yi-SADC Declaration on Gender and Development eyaphawula ukuba kuzihlalo lezi ezingamachumi amathathu ekhulwini 30% zizanikezwa abesifazane kumazwe abo. Kodwa kwele Zimbabwe inani leli limela kuchumi okubalela ngitsho labamele uZulu kumakhansila. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa loNkosikazi Cora Ndebele olwela ilungelo loluntu njalo obe lomkhankaso wokuthi abesifazana bakhuthaze umndeni wonke ukuthi ubhalisele ukuvota. Asizweni umbono wakhe ngokhetho olusanda ukuqhutshwa lengqubekela phambili kulandela lolu khetho.
Sasukubeka sicibeka ngoba abantu bekhangelela ukubana kuzaba lontshintsho. Abadala bayadubeka siyahlupheka elizweni leli, okusho ukuthi lathi singabantu besifazana besikhangelela ukuthi abantu abesebezathola imisebenzi maybe kube lontshintsho, ama-investors abuye ezweni kube ne-stability. Sasizathi abantu bakhona ukuphila impilo engcono, imisebenzi ibe khona, abantu babe leholo elingcono. Lokhu kubuhlungu kakhulu kithi kwabesifazane, akusiphathi kususa ubuhlungu.
Kodwa kubuhlungu kithi ukubana abaningi behlulekile ukubana ba vote. Ngenxa yokuthi babethi manxa besiya kuma polling station ngosuku lokuvota bafice amagama abo engasekho. okutho ukuthi ayesentshintshiwe aphosela kwezinye indawo lapha babegcine khona besenza i-check-in babezithole ukubana bakulewa ama-station kodwa ngosuku lokuvota bafica ukubana sebentshintshiwe lokhu kubangela ukuthi abaningi bagcine besehlekile ukuvota cause basebebhoda sebedinga amabizo akuma-station athiyeleyo ngikhuluma nje nakule-station esiyi-1 engafakaza kiso ukubana ngathi ukushekha amabizo abantu babeyi-300 and something but ukuthe ngesuku lokuvota abantu bakhona basebeyi-500 okusho ukuthi abanye abantu babengazazi ukubana bakuleyo polling station kodwa ngosuku lokuvota basifica basekuleyo polling station okusho ukuthi kwamanye ama-polling station basebesusiwe balethwa lapho so abantu bagcine beqeda usuku lonke bebhoda bezidinga ukubana bengabe bekwapha ama-polling station lokhu kubangele ukuthi iningi ligcine lihlulekile ukubana livote ngalesi khathi okwavulwa ngaso ngosuku lokuvota sikubonile ama-polling station kwakuthiwa azavulwa ngo-7 kodwa ngosuku lokuvota wafica ukuthi ama-polling station naye esevulwa emini abanye ngabo-10 11 abanye 12 1 indaba zokuthi kwakungena ama-ballot papers lokhu kuphambanisa abaningi kakhulu cause abaningi bagcine behlekile bayamaba usuku lonke bagcina bekhala labantu sebekhathele ekuphendukeni kwathiwa ama-polling station azavulwa kuze kube sebusuku abanye bagcina behlekile lonke ngokuhamba ngobusuku lokhu kubangela ukuthi abaningi ade benesifiso sokubana bevote bagcine behlekile ukuvota okunye njalo abadala abakhale ngakho kakhulu ikakhulu emaphandleni lapha yikuthi bakhale ngokuthi bekulokuthisela thize esingakubiza sithi i-intimidation kwabantu abavotayo bathi bekulabantu akade behleli phandle babebandla lezanu-p f akade besithi ukuze sibone ukubana uvotele bani bokufuze udlule ubhalisa laphana uthole lokuthi uvotela bani kumbe uvotele bani ukuze ube ngumuntu othembekile ebandleni kubonakale ukubana wena uthembekile ebandleni kubangela ukubana abantu bengaphatheki kuhle ngoba umuntu kwesinye isikhathi uyabe sebandleni ithize but engelanjabulo kho siyasekhaya kulokho kuthiwa le-intimidation enkulu lokuthi manxa ungasowe ebandla lezanu-p f ngeke uthole izinto okubangela ukuthi abadala bebengabezanu-p f ngamakhadi but ezenhliziyweni bebengabantu abangasowe bebandla lezanu-p f njalo okunye futhi esikuzileyo emakhaya yikuthi abaningi bebethi manxa kuthiwa uvota ukuze ubonakale ikakhulu ebandla lezanu-p f ukuze ubonakale ukubana uthembekile ebandleni bokuthiwa noma ungumuntu okwazi ukubhala kodwa uzenze impuphuthe umuntu ongakwazi ukubhala ngibuze zempuphuthe umuntu ongaboniye kumbe uzenze umuntu oyisigogathize ukuze ube yi-assisted voter eku-assisted voter phansi u-assistwa ngumuntu webandla abe sebona ke kubana uvotele ngapho uvote kahle laba abangena voda kuthiwe abathembekanga and ungavele ukunanzelele emakhaya izanu-p f icine iwina kakhulu ngenxa yakhona lokhu ekuwineni izanu-p f lokhu akutshengisi i-true reflection yezifiso zabantu izethu ayisazwakali ukubana ama-V11 iwakhiphe ukuze abantu babone bakhonfene ukubana upresident owuyileyo
leyo ke kuyingxoxo lonkosikazi Cora Ndebele olwela ilungelo loluntu obe lo mkhankaso oholwa ngabesifazane owokuthi bekhuthaze imindeni yabo ukuthi ibhalisele ukuvota asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane nabesifazane
Yesilichi okwesikhatshana ezandleni zika Chris Gande we-Studio 7.
Linga litshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Methuseli Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe
ye cabinet ngithemba siyazonke ukuthi ibunjwa ithathwa kuma MPs akhethiweyo kuzothi ama MPs lama senator kuzothi njalo kulaba ngu-5 abanga kule nani elithize lingafakwa ngu-president nxa ngithi ngiyananzelela kuzamela akhethe icabinet yakhe kulabo abanqobileyo ebhalansa ekhangela ngama-region kodwa ngibona uzakhetha abaningi bavele kulawo ma-region kumbe kulawo ma-province athe avotela kakhulu izanu-p f xa ukhangela ikakhulu ngapha ema-Tableland kobulawayo ayiphumangala lutho ngithemba utsho ukuthi lo senator oyi-1 kuphela u-MP 0 uye emati north lemati south kuphose kwaba ngutshikile ubhanqa kutsho ukuthi ke balutshwane abangapha nxa kule nhlanhla nxa ethe upresident wafisa ukuthi abhalansi bangaba baningi abazangena kodwa ngokubona kwami uzazama ukuthi abisele icabinet ukuthi aqhube inhlelo imisebenzi ade vele iqalile ngimkhalela ukuthi umuntu onjengoprofessor Mthuli Ncube kuzotuza kuweke sezimalini ngoba uzothi ngezinye indlela ube mbona yena esebenza kuhle njalo ube sekujwayele nje into bangkhona ukuthi bakuhambisa njani la khona apho nje kubo ama ministry lawo omasezi o defense angiboni kuguquka kakhulu kodwa banengi abatsha abakhethiwe abancane enye bazangena bebe ngama deputy minister abanye njalo bazangena bebe ngama minister ngoba abanye bezakhumbula ukuthi ezinye ingongonono zahle zadliwa kuma primary so ke izabe icabinet ehlanganisa abantu ade inkaba ezindala lamajongosi ngoba akulandlela angathi upresident alahle abantu akade vele sebenza lapho kodwa futhi kumele asondeze laba abancane labo bebe kuma deputy minister abanye bengene kuma minister
nxa sikhangela icabinet ebikhona ungathi icabinet ebingayenzi kuhle umsebenzi na ikakhulu nxa sikhangela ukubana umnotho welizwe uqhubeke ungani awuhambi kahle bakhona yini kade bengakhethwa beyenza umsebenzi ongcono
ye ungakunanzelela bekungathiwa kulobunzima kwezomnotho welizwe kodwa sithe siyaphambili sokusiza ngapha indaba yokuphela kwamandla kwemali abathi i-red bebengathi besebekutholela indlela yokuthi bakubophe kungahambi kume kunjalo ukhale futhi ama price kade sibewabophile lawo singathi price stabilization uthi ukuthi ukukwenelisa abakwenelisa sokuyikuthi ke nalezo sikhathi injongo yabo kuyini kunzima ukuthi into zomnotho ukuthi uthi bayehlule kambe bayenelisa ngoba ungakhayela amanye ama report kuyaye ukuthi i-economy yakhula ngabo 7-9% ngomnyaka ukuthi i-economy yakhula kuphinde ukuthi ama export akhula besikhangela futhi o-tourism tourism bayakhula ukhayela agriculture yakhula lonyaka kuthiwa umumbu mnenga kakhulu ukuthi sizase sithengisela amanye amazwe ukhayela ezokulima futhi owheat ingqoloyi last year for the first time ngemva kwesikhathi eside saba le-surplus lakathi ezikhaya bayalima futhi yezona inhlelo zikhanya ngezinye indlela bezihamba kuhle kodwa uhlupho ukuthi laba drivele bekususa khona okwasekuwe kwafika khona kuzokuphansi kakhulu so ke kuyadingakala ukuthi bakuqhubeke uhamba ngaleyo ndlela kusuka ngcono kusiya phambili
hello ke ngumnumzana Methusele Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo nilalo
semidlalo intasezindaba yethu Joseph Njanji usethulela okwenzakala emdlalweni wenguqu kusigaba seCastle Lake Premier Soccer League.
Imidlalo yesigaba seCastle Lake Premier Soccer League ingene kuviki yamachumi amabili lanye namhla njalo imidlalo edlalwe namhla iphele kanje ngaseluveve iqembu lekulawe Chiefs libe ngutshikilo bhanqa 1 ka-1 le FC Platinum ngasebhatha iqembu lesheshamu litshayele wange nge 1 kanya iqembu lesimba bhora libe ngutshikilo bhanqa 1 ka-1 le leyada ngasebaobab iqembu lecranbourne bullets linqotshwe nge 1 kanya ngele dynamos ngasenyamunga iherentals itshaye ngezi platinum stars nge 2 ka-1 ngasemandaba ukuthi iqembu lemanyika diamonds linqobele green fuel ngethukanya ngasekipo kusasa ngensonto iqembu le-Islanders lizemukela ele-Chicken Inn enkundleni e-Barber Fields njalo umqeqetshi weqembu le-Bulls uBaltimore Brito uthi kuza kuba ncane indawo emagumeni
we know that will be a tough game but they also know that will be tough to them and
siyakwazi ukuthi kuzabe kungekho lula kodwa labo abe-Chicken Inn bayakwazi labo ukuba lathi sizabe singadlanga kodjana siyakwazi ukuba bake besibukele njengoba lathi ke siyake sibabukele kodwa lokhu akutsho lutho ngoba sobabili silakho kuntshintsha okuthile esivame ukukwenza
iqembu le-Islanders linqotshwe kwakuqala kwimidlalo ye-league ngempela viki yedluleyo kodwa umqeqeshi weqembu le-Chicken Inn uPrince Matore uthi lokhu akutsho ukuba seliphenduke umthatshuzwa
we cannot say they lost and they are down
asingeke sithi ngoba benqotshiwe ngempela viki edluleyo sebehle belahla imbeleko ngokufelwa kodwa ngikhangelele ukuba lo mdlalo uza kuba nzima ngoba phela yibo abahleli phezulu kwengalane emiklomelo umdlalo phakathi kwamaqembu asuka edolobheni elilodo ivame ukuba nzima njalo iqembu elizadlala ngokuzimisela yilo elizanqoba.
Kweminye imidlalo ezadlalwa kusasa ngensonto iqembu le-Triangle lizadibana leleze-PC Kariba ngase-Gibo, ukuthi iqembu le-Cape United lizadlala lele-Black Rhinos ngase-Bata. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo abaculi bethu lamhla silomculi kaMasikandi odabuka eNkayi uzamculo, yena ohlabela ekwele South Africa. Lapha uphethe idlalade lakhe lakuqala elilesihloko esithi lomhlaba, kunxoxo wayiqhube lo ntungameli Nkomo we Studio 7.
Shuzlanda Nkomo Shuzlanda Shuzlanda Nkomo Shuzlanda Shuzlanda we Nkomo Shuzlanda Nkomo.
Ngiyabingelela emsakazweni omkhulu iStudio 7, phinde ngibingelele abalandeli bakazamculo. Igama lokuzalwa nguCalpinius Mandla Gumede, ngizalwa eNkayi emahlabathini kwesikasibangilizwe. Ngingatsho ngithi emculweni ngiqale ngo-2018 bese nesingethekhi engiyenze le nyaka ngihamba nomazakhelo kwakhe enesihloko esithi kochitheka igazi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Kusho ukuthi abafisa ukuthola umculo kaZamculo bangangiwhatsappa kule number ethi 0634175162. Iyona inamba kaZamculo le la engitholakala khona. Kanti-ke naku-YouTube ngiyatholakala labayana, ungathi isikhukhula sasenkathi uzokwazi ukuthola ingoma ethi Sikhiye Senkululeko, yiyo yodwa esengikwazile ukuthi ngiyifake.
Ubatshiyela waphi amazwi abalandeli?
Amazwi engiwashiyela abalandeli bami ukuthi ngiyabathanda kakhulu, sengathi bangaqhubeka bengiphatha bengaphula amandla. Lo nyaka ngeke ngiqinisekise ukuthi izophuma i-album kodwa ngiyobona ngakho sekwenzekile, ngoba ngibhizi njengamanje ngizama ukuthi ngihlanganise khona ukuthi ngikwazi ukuthi ngenze i-album. So uma isizophuma ngizobazisa abalandeli.
Yeah.
Lo ngumculo bye bye bangane okamasikandi odabuka inkayi uzamculo yena ohlabela kwele South Africa esimzo ixoxa ngedlalade lakhe lakuqala elele sihloko esithi lomhlaba singakehlukane ngesikhangele ezinye izindaba ebizikhokhela iningi libheke ngabomvu ukuthi uyowela ngaphinduku loxakuxako kumpumela yokhetho. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.